siyabona ukuthi induduzo zeTrump ziqhubekela phambili. Sizwile last week iviki ephelileyo amaloya akhe sithi hayi uyehluleka ukuthi athole imali ukuthi abhadale ipeyini le efunekayo efunakala kukheshi yakhe le. Then sizwa yena uTrump engathi ukhontradikta amaloya akhe esithi yena ulayo leyo mali about i-500 million kodwa akafuni ukuthi ayisebenzise ukubhadala ipeyini le ngoba uthi yena ufuna ukuyisebenzisa kukhampeyini yakhe. So umthetho ngumthetho, angiboni ukuthi Trump uyakwazi ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani. Ibheli le ma kuyukuthi iyafunakala uprosecutor uLeticia James uthi yena vele usethagethe ama-property akhe uTrump konke kuhlanganisa iy'mota zakhe even lendiza mthina yakhe kunye lama-property akhe ase-New York. So kuzomela abona iplani ukuthi uyayibhadala. Siyazi ukuthi yena uhlose ukuthi azama ukudileya ama-cases akhe la kuze kufike ukhetho ngoNovember ngoba uyazisela ukuthi if engawini ukhetho then amacala wonke la njengoba ezo-appointa owakhe u-attorney general amacala akhe wonke la azophela.
Ye, kodwa kuyamnceda yini nxa sizidalela zokhetho lezi njalo kambe kuyaphela zokuzagcina ngani nxa sizidalela ke amacala akhe wonke lawo amafushane khona?
Angiboni ukuthi kuyamnceda mina ngoba ama-Republicans amaningi ayiwona amsupportayo kuma-primary lawa. Mabe kuzwa ngodaba lokuthi uTrump if engatholakala elecala ethethwe icala ngizomvotela na, abaningi bathi hayi cha, ma kuwukuthi utholakale elecala asiboni ukuthi singamvotela. So I think kuyamphazamisa kakhulu ekuthini aphumelele kukhetho lukaNovemba. Njalo futhi siyabona ukuthi on top of that amacala akhe maningi okusamele ukuthi awahambe. Siyazi ukuthi kulawo macala kukhona amanye lapho azotholakala khona ile cala.
Ye, kwelo manje siyabona lo umongameli Joseph Biden uqhuba uhlelo lwakhe lokuthi ufuna ukuvimba ukuthi bangabulali kube ngabhidlizi i-Obamacare lokunye okuthiyeneyo. Kuzamnceda yini khonokho xa sigakele ukuvotelwa?
Kuyanceda kakhulu ngoba khumbula ukubana ngombuso kaTrump uTrump uye wazama ukuthi ayibhidlize i-Obamacare thuleka kazanga wathola amavoti either ku-House naku-Senate ukuthi ayibhidlize i-Obamacare. So kuyatshengisa ukubana i-Obamacare iyathandwa ngabantu ngoba iyasiza kakhulu especially ama-families esingathi apoor ngoba bayakwazi ukuthi bathole uncedo ezibhedlela sebesebenzisa yona i-Obamacare. Siyabona futhi olunye udaba uBiden alugijimisa kakhulu ludaba lolu olwe-abortion ngoba I think uthagethe abantu besimame ngoba ma besenza ama-service abantu besimame abaningi bathi abafuni i-government ibe yona ebadicidelayo ma kubuya endabeni ze-abortion ngoba babona bathi bona imizimba le ngeyabo and yibo kumele bayenze i-choice depending on i-situation zabo ezindlini ukuthi baya-afforda yini ukuthi babe nomunye umntwana or even ukuthi baqale ukuthi bathole ingane. So I think uBiden uyayiphusha leyo ndaba especially umama ebakhombisa ukuthi ama-Republicans since bavalisa i-Roe v. Wade ubukuwona umthetho for over 50 years obuprotect abesimame ukuthi babe le-choice uma befuna uku-abhota uBiden uyawakhumbuza ngakho konke lokhu and iy'nhlelo zakho uBiden ziyasiza kakhulu.